uyadanisa nje ukuthi abantu sebengikhona beqalisa ukufuna ukuba serious ngalo. Udlakela lolu aluqalisanga namhlanje, liqalisiwe ngo-1983 siya ku-87 abantu ematshiweleni bebulawa ikugrawundi, umhlaba ukhanyele, abantu bekhanyele. So ke esikutshothi naye ukuthi konke lokhu akumangalisi, ngoba vele lusiko kumbe indlela uhulumende weZimbabwe aphatha ngayo abantu ngochuku, ukuthi kungaba lohlupho njalo oludalwe nguye uhulumende yena anjubana alungise lolu hlupho kumelana labantu. Nxa sikhangele kakhulu koBulawayo, abantu abadiliza isitolo betshisa isitolo asobantu bakoBulawayo ngabantu esicabanga ukuthi babethunywe nguye uhulumende nalo ogangileyo, ngoba sinanzelela ukuthi ngendlela okwenzakala ngayo laba bantu lolima babelukhuluma babengasobantu abavela la. Njalo futhi bona abantu abadilizayo bayisiba abasebelutha, abantu abasebelutha yebo ngama-ordinary people, but omadiliza ngabantu ababevele bethunywe, njalo kukhanya ngabantu ababetreniwe ukuthi bazokhoza that confusion besokuthiwa i-stairway lesiyana besingekho peaceful, besile-violence, besilokudlwangudlwangu. Ngabona lizananzelela ukuthi kwake kwaba lenkulumo, sabona la kuZimbabwe television kuphuma abantu bethwele imbhobho kuthiwa ngama-CCM. Sazibuza ukuthi uhulumende ubekela njani abantu abanjalo bethwele imbhobho bona bekuthiwa ngama-CCM, waye bengababophi, waye bengabathatheli. Kodwa sasifuna ukubona sikunanzelela ukuthi hayi ngabantu abahlanyelwe nguhulumende ukukhonfyuza umumo okhona ukuthi langa umhlaba ukhanyele, umhlaba ucabanga ukuthi hayi kulama-civilian asevukela uhulumende ethwele isikhali khona kungabantu bakahulumende.
Sesikhangela namuhla, ungathi uhulumende uyiphatha kuhle yini lindaba ukuthi ayilungise?
Guys, soze ayiphathe kuhle ngoba vele kalosukala solution endabeni leyo. Okokuqala, uzananzelela ukuthi uhlupho lolu lwenzakala emalangeni adluleyo lwakhozelwa ukuthi kwa-announcewa intengo ekhweleyo yamafutha epetulu, uhulumende engazange waqala walungisa uhlelo lokuthi into lo njengoba zikhwela kangaka labantu behola imali eziphansi lolu daba uzolusolva kanjani. So abantu babe-reacta ku-fuel increase eyayi-announcewe ngu-president welizwe, kodwa engalethanga indlela yokuthi abantu phansi lapha basizakala njani. Yikho-ke okwakhozela uhlupho lolu. Ngokunjalo uhulumende lo kalayo i-solution yokuthi abantu baphume enkingeni leyo, ngoba isikhathi esivele uhulumende lo kuye kumnandi nxa yebusa abantu bethethobele, ebethusela, ebabulala, ebabopha njengakhona lokho esakubonayo.
Wona amabandla aphikisayo-ke njengani, amabandla wonke ayo MDC lamanye, wona ungathi bamsulwa yini?
Ngisoze ngikhulume kakhulu ngamabandla njengabo-MDC, ngizakhuluma kakhulu ngebandla elinjengelethu, ngoba engikunanzelela ukuthi amanye amabandla lawa ayahlupha ngendaba yokuthi thina esikulwelayo labakulwelayo ukuthi yena. Okokuqala, yikho ngiqale ngakhuluma ngo-1983 siya ku-87, benzama ukubonisa ukuthi ama-problems abantu bakulo umkhono welizwe, lama-problems elizwe lonke jikelele ayathiyana. Yikho uthola ukuthi le ndlela izinto ezihlelwa ngayo lanxa zibanjwa zibanjelwa abantu bangapha kuhlukile nendlela abantu abayenzelwa ngayo eHarare lakumama-provinces ayelizwe asemashonaleni. So ngokunjalo thina ekuzathola ukuthi we are trying to be consistent ekukhulumeni lokulungisa inhlupheko zabantu bakithi, ngoba siyananzelela ukuthi indaba le is all about the 1979 Grand Plan system ekhuluma njalo incindezela abantu bakithi. Esithi nxa sikukhangele sithole ukuthi la mabandla njengabo-MGC laloba engavusi kodwa bayaphatheka kuhlelo le 1979 Grand Plan ebenefitha kakhulu abantu besuka incindezela abantu bezindebeleyo.